ngolesihlanu lapho a operate khona wakhutsha uhlamvu obelusemlenzeni kwathi lolu obelusesithendeni alusakhutshwanga. Amadokotela agcizelela ukuthi kawabona ubungozi balo ngoba lapho lukhona kungaba nzima ukuthi lukhitshwe, kodwa nxa engaqhubeka esizwa ubuhlungu siya phambili engaphenduka azohlolwa kubonakala ukuthi lungakhitshwa kanjani. Kanti ngakwelinye icele laba abadubula u-alert bahambile-ke emthethwandaba ekhezi phakathi kweviki bayaphiwa munye ngamunye 1,500 bonds i-bail yabo, kusitsho ukuthi mhlaka 5 October kayona 2020 bazabuyela futhi emthethwandaba eGwanda. Thina-ke njengemthwakazi Republic Party sizikhomithile ukuthi sizancedisana kunye nemuli lomdeni ka-Alert Ncube ukuthi udaba lwakhe lungathanyelelwa phansi kodwa luthwalwe luveze izikliwi lezi ukuthi zigangile njalo zitholakale zijeziswa. Ngoba abakwenza ku-Alert Ncube kwasitshengisa ukuthi laba abantu bazinyamazana njalo babengafuni ukuthi u-Alert aphile kodwa babefuna ukumbulala.
Sizwa kuthiwa kulamajaha amabili awebandla leno abotshiweyo, ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakele?
Liqiniso ukuthi silamajaha amabili athi uKelvin Wiseman Dube ongu-vice chairman we-youth yebandla lethu ku-national kunye lo-Welcome Moyo okhangele ngeze-security ku-national leadership yabatsha be-MRP ababotshiweyo namhlanje ngehola lika-12 khonapha koBulawayo. Amajaha lawa angabantu azisebenzayo akade besebenzela estendini sabo khonaphana ku-Hebeshitepo lo-Sobon Street. Kuthe-ke bezilibele nje bezidlela njengabantu akade besenza umsebenzi wabo, abesethelekile amasotsha amathathu lamapholisa amabili asesithi kibo bababopha ngoba bengafakanga amamaski. Bahluphana-ke kakhulu lala masotsha lamapholisa okubangela ukuthi kuthathe imizuzu engafika amachumi amane lanhlanu behluphana, amajaha la amabili kunye lamasotsha lamapholisa bezama ukubabopha. Kwasokusithi-ke ekugcineni amajaha la asevuma ukuthi hayi sizazihambela thina e-Central. Lakanje bahamba e-Central beqhutshwa yila masotsha amathathu lamapholisa amabili bebethesa icala lokuthi bebengagqokanga amamaski, kodwa ngakwelinye icala cele bebesidla la majaha. Okusimangalisayo ukuthi kathi umuntu nxa esidla kumele adle ele maski yini kumbe uyayikhipha. Kuthe-ke ngemva kwemzuzu ethize ngathola ucingo lami ukuthi amajaha la asebotshiwe. Sagijima safika khona ngale e-Central Police Station, lapho esifike sababuza khona amapholisa e-Central khona ngale ukuthi babayethesa cala bani. Basitshela ukuthi akula cala ababethesa lona njalo akula docket abayivulileyo, kodwa bafisa ukuthi la majaha abhadale inhlawulo ye-fine. Sasesisala thina ukuthi hayi akula fine abazayibhadala, esikumeleleyo kuphela ukuthi babase ekhothi ukuze icala labo liyethethwa khona ngale khothi. Ngoba besinanzelela ukuthi okwenze la masotsha amathathu lamaphoyisa abophe la amajaha bekuyukuthi amaphoyisa lawo lamasotsha bacele imali ye-bribe esingayithi $10 ngamunye ngamunye, kusitsho ukuthi bekufuna $20 kulaba ababili, kodwa bala bathi akula bribe abazayikhipha ngoba bona kabala cala. Okubangela ukuthi lami sengifikile e-Central khonaphana sihluphane kakhulu lamapholisa, sitsho ukuthi hayi kaba bavalele bebasekhothi, nalathi okulandelayo sizopressa ama-charges against amasotsha la amathathu la maphoyisa amabili. Kanti ngakwelinye icele la maphoyisa azwakale ekhuluma amazwi angamahlanga kunye lamasotsha la besithi lina bantu besindebeleni vele sifisa ukulithwalisa nzima, liyazenzisa isiki kakhulu lina abemthwakazi.
Wona amalungelo kaZulu ungathi ayahlonitshwa yini lezi nsuku? Sikhangela ukubana kwinsukwane esanda kwedlula besisizwa abantu bethwaliswe nzima, abanye bethunjwa ezindlini lokunye okunjalo. Kuhamba njani lezi nsuku?
Ibandla le-ZANU-PF into okuthiwa ngamalungelo abantu vele kaliwahloniphi. Sizananzelela ukuthi ibandla le-ZANU-PF liqale ukungahloniphi amalungelo abantu kusukisela khona lemuva ngo-1980 lapho iZimbabwe eyayisithethe khona uzibuse. Sababona bengenisa umbhuqazwe behlukumeza bebulala abantu bakomthwakazi bengelacala esithi nxa sikhangele sithi bangayedlula inani elingafika i-50,000 bebabulala ngombhuqazwe igugurawundi. Kusitsho ukuthi kuzofika namhlanje njengoba sibone amalungelo akaZulu ephanjaniswa ikakhulu ngesikhathi lese-lockdown. Thina akusimangalisi njengebandla lemthwakazi we-Republic Party ngoba i-ZANU-PF ayikaze yaphatha abantu ilandela umthetho kodwa kuli ibandla elihlala lingahloniphi amalungelo abantu.